Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo labantu abayi-I sasithola ukuthi kulama-zero registry and then endaweni ezikanjengabo-Shebhutulabokhanyati sathola ukuthi okulabantu abayi-10 ababerejistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njengeholders nama members ethu indanga elithile nanze izolo mhla ka-14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini kungolwesithathu sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele-International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili, 19, abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili, 19, abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane zedlula kancane ezithobami nombili, 8,055, asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni. Kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili, 7,640. Kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili, 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye, 1.6 million. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane, 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane, 38.5 million ababanjwe belalo. Labulala abedlula isigidi esisodwa, 1.09 million. Kucho abekolichi le Johns Hopkins University abemelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center, ERC, luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South naseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Election Resources Center bakhuthaza abekomishini yebona ngezokhetho eyeZimbabwe Elections Commission, amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esethula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, uNkosikazi Sandra Msakasa, isiphathamandla se-ERC, utshele intatheli izindaba ukuba ekuxoxeni loZulu lapho beqhuba umsebenzi walelu phenyo kuvele ukuba uZulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo labantu abayi-I sasithola ukuthi kulama-zero registry and then endaweni ezikanjengabo-Shebhutulabokhanyati sathola ukuthi Ngokula manda vai tena wawe rejistile. And then it's a hamba enda wen zabo much north, much south la vula yo. Aba zaba kwa nisu wuti besi negi information wuti kwa wago rejista manda vanga agi pati. Sa tolu wuti koko na baluchan.
Ukuzelele siti, apa mabanda izo mbu sazwe, kumele venzo msebezo mkulu, ukufundisa abalandeli ngokuthatheka kwevoti yabo.
Kunakala ukuthi ama civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe berejista ukuvota ukuze amanumber abe ngani abangcono. But umsebenzi lowo ungayenza wama-political parties uyabe kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nikazino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi ihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga naleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona ma bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla le-ZANU PF kathesi vele baletagete e-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumile lokho. Akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha ku-ZANU PF umnumzana Mavuto Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uzulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athezi lohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane beregister ukuvota bevotele amakhansili e-ZANU PF ngoba i-ZANU PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguyozasenzela amadolobhe ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikezwa bekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana uThulile Sulayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane lokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota i-voting confirmation card ama-fingerprints lokunye. Ngimele Studio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso eziningi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders nama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzele ukuthi isikhathi esine ngomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sasesishithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthanise kaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi bati-represent igroup yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So sathona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu sathona sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi. Usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamati sihlabele singahlabela sibese sithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu. Lonyaka besinga-invite-anga abanye abantu from afar from Bulawayo kumbe from amanye izindawo bese ngomama nje ama members ezodance 15 khona bayana kancane
lo lifezile yini injongo ebelikhangelele
injongo ethu sifezile abantu ababuya ngoku ningithina sijale ukuthi masibe singemidlalo yethu orural women's day wana laba ufike nxa sishikile kubo 400 sihambe to 400 kodwa nginxa yokuthi besithethe na abantu bangavuyi ngokuningi akubuye kuphela ama group representatives aba represent ama group njalo sa base akube nabantu abasuka abanye bazasibonela ku WhatsApp basibonele ku Facebook hayi njengoba siyifezile ngoba omama babuyile babuya ngemithungo yabo babuya la lezigaza abaphuma la zezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele istandard ngoba thina siyala kwenza imbuthano yabantu aba-shistende below sijayanele imbuthano enikhulu so nxa sesibalutshana sesisibona ngangasifezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile
lo-ke ngunkosikazi Juliet Ngiwane esiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umonakalo osidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
So kulabantu abedlula izigidi ezilithumi 16 million asebevote ezabelweni ezijeneyo kule Melika loba ukhetho luzakwenziwa mhla ka 3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa i-United States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kunsukwana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni elenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu utshisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwele Melika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lweMelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi luzozama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulindelana khona umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden okubandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, i-statutory instrument, uChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle njalo ukuthi ukhetho lwama-by-elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso yikomidi yedalela ephalamende ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalela ephalamende lamakansila awebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezinjiki ngibona ngami ukhetho
Wena ukuthi kungenziwa injongo yokuthi kudilize abathukisayo ngoba okunye lokho about i-health vela abantu batshona bebutheni loni bandle libusayo belinama-primary lesitel babonile bedinisana ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bahlezi behlangene bethiwa le mhlangano. So ngibona ngazathi kungabe either kabana mali to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngabathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambi.
Wena-ke Mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo Mnumzana Fuzwayo? Kuzwakala Mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho kokuthi ibandla le ZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi ngani?
ZANU PF vele kayidingi a strong opposition. ZANU PF ngomumo welizwe le-economy kungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo izano amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani lalo Sibanda, ngibona ngathi izano layo iyakwazi ukuthi kakhulu ungada kube ne-by-election koBulawayo amathubayo okuthi iwawine ama-by-elections ona lawa malutshwane kakhulu. Ungada kube nama-by-elections esozibekele amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu ukubana izano ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikola abantu ePhalamende iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, ZANU PF kathesi ivele ile more than 2/3 majority eParliament. Ivele singawinanga lawo mabhayelesini izale ikhona isitonga njengoba vele khona isitonga noma siyathanda noma sithandi iyeke isitonga kunjalo ayidingi kuwawina lawo mabhayelesini Fuzwayo. ZANU PF has a 2/3 majority to do what they want in Parliament and
Kuzwayo nanti udaba uyaluza.
Angiwuzwa kahle kodwa engingakuzwisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi ZANU iyafisa ukuthi control ama-local authorities kuma-urban areas. Kumbeni ibe labo-councilor kuma-urban areas ukuze ibe visible. Kubuhlungu ebandleni le-ZANU ukuthi kuthiwe kwangona they are ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi ZANU kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke iyavotelwa emadorobheni iyavotelwa emaphandleni because iZANU wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyiparti efisa i-one party state. So iZANU iyabe ifuna ukuthini iwine not ibe the 2/3 majority but ibe the overwhelming majority ukuthi vele ingabe ibe the opposition. So iZANU kuyo ukuthi kuthiwe kwankona koBulawayo isingabokhansila abangaba ngo-9 kungabe kuyinto enhle kakhulu, into eyifisayo. ukuthi kuthiwe sozivele silabo councilor silabo MP labo Bulawayo into eyishisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi recall abantu ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khona emadorobheni.
Nanti udaba sibanda uyavumelana yini laye uba kufuzwa umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labomnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama by elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazihluphelani. Into nembono ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwamakhosi eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi amakhosi captured, so angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba, but bengayexpect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akuna into ezophuma vele lapho. Akuna into ezophuma, ngivumelana lo moyo njengoba sisho nje ukuthi kwayena uthamisa laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF. Umakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF. So into zakhona nje, hayi into ye-MDC isiphithiphithi kakhulu baba uDube. Hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye baba uMthini uyezwa lapho mama uyakhuluma.
Kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha labo enemy yakho. Kwesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi kwesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MPs izimali, kodwa uma sikhangela ilokhu zenimi the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo. Ngokwakhangela out of the 6 million abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report ilohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ephiwe i-MDC Alliance, yi-indication ukuthi hayi into yonke ikahle emabhukini abo. So what is card? I think we need to kind of listen to provide the evidence. So I can have what you are all.
Yeah, Babu Moyo, we know Alenza, Dinabamban, Lamanamaval. I would so we are Konoko is okay to plus Roti, Lipotula, Manaman.
Yeah, Uba Wintini Uti, Wakanya Lumakupi, Wakanya Umchur, Wacholujai, Abasoma better candidates, Gui and Mono, support the Uchamisa Moise Shuguluzan. I mean, yes, 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 Umkade of all the people, we Opinana. 2018, why this we know within the history of Zimbabwe since 1980 to date, umkari unyate shuguluza is up.
Lapho ke sizwe umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela ezombusazwe bezimele umnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji leVOA Ndebele. Kwezemidlalo abehlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano eyezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusungulwa kwemincintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlalwa kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezitshiyeneyo zelizwe leZimbabwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva komkhosi wokusungula imincintiswano le, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThawengwa Mkhuhlani uthe isihlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi elizweni.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi. Kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lento. Sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu ngoba khathesi balutshwana besifazana abadlala lomdlalo.
Imidlalo yesuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 for the loss of 10 kuma overs angu-33 kwathi ele Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma overs angu-21. Ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe imidlalo. Lo mdlalo uqhutshelwe enkundleni yeMutare Sports Club. Emdlalweni uqhutshelwe enkundleni yeOld Hararians, iqembu leMidwest litshaye leHarare Kings nge-5 wickets. Iqembu leHarare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma overs angu-40 kwathi eleMidwest seliphendula lenelise 168 for 5 kuma overs angu-35.3. Ngasekhwekhwe Sports Club iqembu leQueens linqobe leGladiators nge-7 wickets. Iqembu leGladiators lenelise 137 for 10 kuma overs angu 37.3 wathi ele Queens liphendula lathola 138 for 3 kuma overs angu-26.4. Kube lempumelo efanayo lase Takashinga Sports Club lapho iqembu leTakashinga elinqobe khona ele Rainbow Sharks ngama wickets ayisikhombisa. Iqembu leSharks lithole 107 for 10 kuma overs angu-40 wathi seliphendula ele Takashinga lithole 111 for 3 kuma overs angu-13.2. Imele City 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz short wave. Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kunabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.